ngibengise ensiza eFelabusi koskuta ngayindaweni okuthiwa yinyezi abantu bayasiyamukela kakhulu umthwakazi bayilambele koskuta laphana ngamashona oda thengisayo abantu balapho bayakhala lapha bakhala njengokufela ngovezi umaduna ukuthi nguye owayezama ukuzibancedisa ukuvimba amashona. So iward le besikiyo yindawo abantu abafakwa ngumaduna sabaqinisa ke abantu baseFelabusi ukuthi rejistani ukuvota lonke libaningi labantwana babantwana benu kama ninganga kule nzalo yakini but lingayekeli ukurejister azathatha indawo yenu azaba yibo ama-councillors azaba yibo ama-MPs. Vuka mthwakazi vuka abantu bakithi kabavuke sebenzani bantu bakogodlwayo abantu mthwakazi bayiyamukela bakithi bayiyamukela ngendlela eyisimanga kakhulu but kuyafika ebantwini kokuyi-challenje abanye bakhala ngokuthi kabayibona bayizwa izinto ezinjengalezo akuzanywe ama-resources nje abantu bafike sikuwadi 22 esikolweni sakogonde labe besibizwe khona ngamacomrade abantu bathakazelela iphathi kakhulu ama-structures ayakhiwa abantu bayangena uwadi 22 yibulilima east endaweni kuthiwa kukogonde andamasendu i-labor is free abantu bekhaya kuthiwa gebani project lengeyenu but abayibo abaconnecta amapipe all the way from Harare bayayeni plumbed kokhami bayahola $20 a day abakithi bageba for free no money hayi into le ibuhlungu angazi ukuthi abantu bakithi kungayenziwa njani ukuthi bakubone ukuthi this is wrong instead ukuthi ngabe bathithe abantu bakithi bayabatrainer to connect those insimbi ezifunekayo ngoba yikufundiswa nje ukuthi connect manje zonke izinto leyazazi zifikela eHarare bahle badinga abantu babo eHarare so thakazomuhle kuvukanini.